Well, sinanzelele ukuthi namhlanje bekubonakala amabhasi ephithizela ethwele abantu abasekela ibandla leZANU-PF begcwele ezimoteni emabhasini. Sananzela njalo ukuthi la mabhasi la athwala abantu analo zubukhe ebakhuphe imali yokuthina basemadorobheni abengatholakali, abengekho kumbe emalithwana. Khonoko kwahle kwatshengisa ukuthi amabhasi asethethwe ukubana abe sethwala abantu abase-airport. Eqinisweni kubana abantu sinanzelele ngabe sibona lapha kumabonakude abantu bebaningi kangaka, kodwa kuliqiniso yokuthi ungabona vele abantu bethwalwa ngezimota, bethwalwa ngamabhasi mahara. Asingeze sathi labo ngabantu abahambe ngokuzithandela. Kuhle kube lo mbuzo ukuthi kanti kungani bethwala amabhasi bekhanyiswa khona ngalo. Abantu nxa befisa ukubana umongaleyo bamemukele ngendlela ephakemeyo, kufanele babonakale bezihambela bona bodwa. So ke kungaba khona ukuchaya amanzi lapho ukuthi abantu abalaqinisa ukuthi for sure labana abantu bahambile ngokuthi bayafisa. Kodwa ke abantu ngabonakale ngxe bagcina bathiwa ngenani emabhasini basebethumela amabhasi bafakwa phakathi.
Siyabona njalo ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa lapho afika khona ukubuthene khona abantu abaningi kuyabe elokhu ephinda udaba lakhe lokuya eScotland.
Abantu beZimbabwe khathesi bakhangele ukuthi into enkulu okufanele yenziwe nguhulumende ukuthi kuvuselele ezomnotho welizwe, kuvule imihlanga, kuvule amafektari, abantu basebenze ezibhedlela, kube le mithi, abantu benelise ukuthi imali abayihola ibe imali lohlonzi, kubanje indaba ze-inflation. Lokho okukhulunywa ngumongameli weZimbabwe ubaba uMnangagwa ukuthi uhambe eGlasgow khona yeloke kuphinda phinda kweScotland eloke kuphinda phinda kuphinda phinda akuncedise into ezokwele zengikhuluma ngazo, akwenza impilo yabantu bengcono. So uqathe kuleyo ukuthi abantu bebekhangela ukuthi ngawufika lapha ne-airport uye acace ebantwini ukuthi kambe ulenjongo bani, lama-plans bani angenza ukuba na umnotho welizwe uthuthuke. Kade sikhuluma kanje kule msindo kuma-civil servants, amatitsha bahamba esikolo, bahamba insuku ezimbili ezintathu, abantwana bahamba nsuku zonke. Into fanele ngawo usitshela ukuthi usezilungisa njani zenezo kulokuthi asitshele ngokuthi ubekhona le phethe yakolwandle. Akusincedisi ngoba akuni aku-add value kuhlupho lwabantu beZimbabwe.